o e indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 27 kuNhlolanja 2020 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Uhulumende weZimbabwe usehlulekile shiwa asikhulumeni iqiniso. La kubona ngapha ukuthi nginje ngingumbalisi, angiholi, ngihola iTubop. Bese kuthiwa kuTubop yena le yabangiholisa yena, ngikhiphe futhi enye.
Abantu abaningi bathi uhulumende kumele alungise umnotho oqhubeka ubhidlika, hathi ukuvula amavinkili okuthengisela abezomvikela ukudla ngentengo ephansi.
Kumele kube lezinye indlela ezingancindizeli thina ama-ordinary citizens ezokuthi bekhulumela ngazo kuhulumende wethu ukuthi lapho yaphambanisa khona belungisise bengancindizeli ama-ordinary citizens.
Inhlanganiso ye-Broad Alliance Against Sanctions ipha uhulumende weMelika isikhathana sokuthi esule izijeziso zenotho owazethesa inkokheli yeZANU-PF.
Ukukholekthwa kwezinto kungumlando omkhulu, ama-ambulance kungumlando omkhulu, yonke la ma-repairs nje konke kungumlando omkhulu, njalo angikwazi ukuthi sizakwenzani.
Ikhansili yakoBulawayo ithi kayisenelisi ukuqhuba inhlelo zayo ezijiyeneyo ngenxa yokusilela kwamafutha ezimota. Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa wethule ugwalo olunezinto ezingamachumi amabili athi kumele zilungisiswe ukuze ukhetho oluzayo luqhutshwe ngendlela esuthisayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iningi lithi uhulumende kumele alungise umnotho welizwe oqhubeka ubhidlika, hathi ukuvula amavinkili okuthengisela abezomvikela ukudla ngentengo ephansi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Abakhulumi lomsakazi weStudio 7 bathi kuyamangalisa ukuthi uhulumende ufuna ukuvula amavinkili la. Abantu abaningi behlupheka ngenxa yokugugudeka komnotho welizwe leZimbabwe. Bathi kwephula inhliziyo ukuthi uhulumende ufuna njalo ukuthi izisebenzi zithathelwe omunye umthelo we-tax okukhanya engani imali yakhona yiyo ezasetshenziswa ukuvula amavinkili amasosha, amapolisa labanye abazomvikela. Bathi akuncedi lokuvula isikhwama semali yezisebenzi zikahulumende esizabizwa ngokuthi yi-Civil Service Mutual Savings Fund esakunceda izisebenzi. Omunye wabakhala ngodaba lolu ngumnumzana Obert Masaraure okhokhela inhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe.
The Garrison Shops initiative is not a product of consultation.
Amavinkili la abasitshelanga ngawo sikholwa ukuthi nxa befuna ukwenza loba yini ngemali yethu kumele bakhulume lathi njengesisebenzi. Njengesisebenzi asisoze sikuvumele lokhu. Yindlela nje eyokuntshontshela ezinye izisebenzi ukuthabisa ezinye kuzaxabanisa izisebenzi kuphambanise ukwenziwa komsebenzi.
Omunye njalo wabakhala ngokuvula kwamavinkili abezomvikela lomthelo we-tax unkosikazi Mavis Chuma ohlala eMavuku eHarare.
Uhulumende weZimbabwe usehlulekile shiwa asikhulumeni iqiniso. La kubona ngapha ukuthi nginje ngingumbalisi, angiholi, ngihola iTubop. Bese kuthiwa kuTubop yena le yabangiholisa yena, ngikhiphe futhi enye, ihambe iyefidimuli yesotsha. Ngithi kumfida aphinde futhi ayithenge ukudla ezitolo ezichiphileyo. Ayi, angingazi ukuthi kuhamba njani sibili, siswele abameli.
Umnumzana Gideon Shoko unobhala ubona ngezisebenzi kubandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Uthi kuyamangalisa okwethule nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Okumangalisayo yikokuthi khona kanti nxa sekwenziwa izitolo ezamasosha ezizabhadalwa ngabanye abasebenzi yindaba enjani yona le? Lake layizwa khonapha emhlebeni ukuthi khona kulabanye abasebenzi ababhadalela abanye, even kumakhampani eZimbabwe la akula obhadalela omunye.
Kodwa umele abatsha kubandla leZANU-PF umnumzana Mnashe Mthutha uthi silungile isinqumo esithethwe nguhulumende.
Into yama-Garrison Shop iqakathekile kakhulu.
sikhangele ngoba kuyatshengisa ukuthi uhulumende uyakwazi ukuthi isebenzi zakhe ezihlanganisela laba bebutho laba sesipholiseni laba semajele balezifiso zokuthenga izinto bethenga izinto ezingaduriyo. So into le iyaba protector kakhulu ngenxa yokuthi izitolo ezabe ziphakathi kwalapha abasebenzela khona.
Umphathi ntambo kahulumende obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi bazazama ngamandla onke ukulungisa umnotho obhidlikayo loba nje inhlanganiso ye-International Monetary Fund isanda kwethula umbiko othi ilizwe leZimbabwe lizayihluleka ukuvuselela umnotho. Inhlanganiso le ithi eleZimbabwe lidinga imali eningi yokuphandela uZulu ukudla okudale ukungavuni kahle eminyakeni emine edluleyo kanye lobukhohlakalo okumangalisayo ikakhulu kuhulumende kaMnangagwa. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Kobulawayo khona uZulu waleli dolobho ukhala ngokufanayo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Omunye wabachothoza isinqumo lesi ngumnumzana F. Ncube, unobhala wenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Ungaboni ilizwe selilezitolo ezakhelwa amasotsha kuphela ukuthi wazathenga okuchiphileyo uZulu omningi asalendlaleni lamba. Kutsho khona ukuthi ilizwe seliphelelwe. Sekufile konke. Akulandlela yokuthi uvuse ilizwe ngokwakhela izitolo amasotsha wodwa kumbe amapholisa wodwa kumbe amanesi wodwa. Izitolo zonke zimele zithengise intengo efanayo elingene yamukelwa nguye wonke umuntu elingene wonke umuntu. Hayi lokho sekusenzakala. Kuyabonakala ukuthi uhulumende secitshelwe selahlekelwe kakhulu ukuthi angawuvusa kanjani umkhono welizwe leZimbabwe.
Umbalisi ofundisa edolobheni leli unkosikazi Sikhangele Ndebele uthi kudida ingqondo okwethulwe nguhulumende.
Isinqumo lesi esithethwe nguhulumende njengamahlaba ezulu thina sijabule ngoba sinje lathi singama-civil servants at le hole esilihola aleneli. So why kumele abanye abantu bethenge into zichiphile thina abanye kumele sithenge zidule? Kade ayisiyo baba wethu yini? Anti ubaba umele linganisa. Kade alright even ungaso civil servant laba abanye abangaphandle labo benzeni? Hayi kungcono ukuthi kuhlalelwe futhi phansi becabangisise ngendaba le.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Ngqabutho Chabalala uvumelana laye.
Le ndaba yokuthi amasotsha abe le ndawo yayo yodwa yokuthenga ngibona ukuthi kuyindaba ehlakaniphileyo kakhulu. Ngibona lapho ugovernment uphambanise kakhulu ngoba le nto ayikho fair. If amasotsha esibalesayo isitolo lamapholisa ezabalesayo isitolo, bonke abantu abasebenzela ugovernment bezaba lezitolo zabo ezishiyeneyo, abazali balaba bantu babethenga kuphi?
Lo mnumzana Nkosi Fuzwayo uthi uhulumende kumele abekwazi ukuthi ngowabantu hathi amasotsha kuphela.
I-government yethu itshengisa ukuphelelwa ngalokhu efuna ukukwenza. Ayinakaneli umphakathi oyiwo oyivotelayo oyiwo efakayo kulesena sihlalo. Khangela amasotsha kuphela ngoba ukuthi bebekwazi ukuthi bona bayi-government yomphakathi hayi khona oyamasotsha abakuboni konke lokhu. Lapho batshengisela ukuthi bona umthuli sebehlulekile ukuthi belungisile izwe lonke, so sebelungisele imuli yabo bona. Lokhu asikho ukuthuthukisa ilizwe, lokhu ukubulala ilizwe, ukuqamula njalo ilizwe futhi ukuthi abantu bengabi nokuzwana ngoba abantu ngasibebona amasotsha basibebona ama-enemies.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Sebenzile Mpofu.
Singabatwa bakhe sonke, akumelanga ukuthi anika amabutho namapholisa wonke. Sonke singabatwa bakhe, umuntu umzali lapha labantwana kumele abatreat okufana nayo, angatreat abanye ngcono kulabanye ngokuthi singabatwa bakhe sonke, akulamunye singabuya siyekhalaza kuye.
Abakubandla leZANU-PF bathi bayakusekela okwethulwe nguhulumende besithi kuveza ukuba wenza okufunwa nguZulu. Ngimele Studio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Abakhankasela ukwesulwa kwezijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU-PF asebehlale phose umnyaka wonke phandle kwamahhofisi esigodlo seMelika eZimbabwe. Sebephe iziphathamandla zikahulumende weMelika incwadi eveza ukuthukuthela kwabo phezu kwezijeziso lezi. uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amalunga enhlanganiso yeBroad Alliance Against Sanctions bahambise incwadi le esikolweni seMelika izolo besithi kumele uhulumende kamongameli Donald Trump abaphendule kunsukwana ezilandelayo. Incwadi le eyepetition yamukelwe ngobona ngezombangazwe esigodlweni seMelika umnumzana Jeremy Presto othe uzayinika uhulumende wakhe. Kacho ngokuthi uhulumende kaTrump uza kwenzani ngodaba lolu. Obona ngezokwethulwa kwemibiko kunhlanganiso yeBroad Alliance Against Sanctions unkosazana Salingoni uthi benze lokhu ngenxa yokuthi izijeziso lezi zikhahlameza uZulu hathi inkokheli yebandla lezanuPF.
Sesibona ukuthi ama-sanctions la awuthiwa a-targeted ahala any benefits kithi. So besibuza i-government e-America ukuthi isitshele ukuthi njengoba besitha ama-sanctions lawa a-targeted, how have they benefited us thina njengama-ordinary citizens?
Ilizwe leMelika lithi inkokheli yebandla leZANU-PF yephula ilungelo likaZulu njalo yehluleka ukwenza ukhetho olubalulekileyo sonke isikhathi. Ibutho leZimbabwe labulala abantu abambalwa ngomnyaka 2018 lanyakenye ababetshengisela emgwaqweni. Unkosazana Ngoni uthi ukukhahlanyezwa kwabantu akuqali ngebandla leZANU-PF lohulumende kaMnangagwa.
There is no perfect election even khona ngale America. Kumele kube lezinye indlela ezingancindizeli thina ama-ordinary citizens ezokuthi bekhulumela ngazo kuhulumende wethu ukuthi lapha yaphambanisa khona belungisise bengancindizeli ama-ordinary citizens.
Abasekela amabandla amaningi aphikisayo bathi iyamangalisa imibono yeBroad Alliance Against Sanctions ngoba uZulu ukhahlanyezwa ngabalandeli bebandla leZANU-PF lohulumende kaMnangagwa. Kodwa kulabanye njalo abasekela okufiswa yinhlanganiso le abagoqela abakubandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe. Umnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule unobhala jikelele webandla leli uthi lanxa beyisekela limbono yeBroad Alliance Against Sanctions eyokuthi kumele zesule kokuphela izijeziso lezi, uhulumende laye kumele alungisise umnotho obhidlikayo ukuze abantu bakwele Zimbabwe bathole impila kahle.
Uhulumende weZimbabwe okhokhelwa yiZANU-PF kumele akhiphe laye ama-sanctions awethesa abantu bakithi. Nalokhu sitsho ukuthi kunengi uhulumende weZimbabwe okumele akulungise ukuze impilo zabantu bakithi zitshintshe.
Uhulumende weMelika lamalunga edale leSenate Foreign Relations Committee bathi ngamanga aluhlaza joko ukuthi izijeziso zenotho zibhidliza umnotho welizwe leZimbabwe. USenator Jim Rick okubandla lama-Republicans lomnumzana Chris Coons okubandla lama-Democrats abakuhlangothi ledaleleli ele-Subcommittee on Africa and Global Health Policy bathi kumele uhulumende kaTrump angayekethisi izijeziso lezi ngoba kakukabi le nguquko elizweni selokhu ibutho lasusa esikhundleni owaye ngumongameli umuyi uRobert Mugabe ngomnyaka ka-2017. Sebecele abaphathintambo bakahulumende ukuthi bakhuthaze uTrump ukuthi afakele abanye abakubandla leZANU-PF ezinye izijeziso zenotho besithi bakhahlameza uZulu okumangalisayo. Lokhu kusekelwe ngumnumzana Daniel Mulukele, isikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Sithi siqoqela sendaba yikungabi lababusi abakwanisa ukubusa uZulu kakuhle, ukuba lababusi abangamasela abatshona betshontsha inotho yesizwe. So thina njenge-MDC sithi kawuqale ngokulungiswa into zamalungelo abantu, ukuphila kahle kaZulu.
Abakubandla leZANU-PF bathi bayakusekela okwenziwa yinhlanganiso yeBroad Alliance Against Sanctions. Umnumzana Mabutho Moyo ongumsekeli kanobhala jikelele obona ngezokuhanjiswa komsebenzi ebandleni leZANU-PF uthi kumele zesulwe izijeziso zenotho lezi.
Indaba yama-sanctions indaba ephilayo, ikakhulu abaphikisayo be-opposition bafuna ukuzama ukumbambatha, kodwa besazi ukuthi ama-sanctions alimaza uZulu wonke jikelele.
Uhulumende kaMnangagwa usanda kubambisana lenhlanganiso ye-Southern African Development Community emkhankasweni wokuthi kwesulwe izijeziso zenotho. Ingcwethi kwezombangazwe zithi lokho okwenziwa libandla leZANU-PF yikuvala abantu amehlo ngoba kulobukhohlakali obumangalisayo kuhulumende kaMnangagwa obenza umnotho welizwe ungathuthuki ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku shortwave 4930 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Ikhansili yakobulawayo ithi ukusilela kwamafutha ezimota elizweni sokubangele ukuthi imise okwesikhatshana inhlelo zayo zokuchitha izibi, ukulungisa izitishi ezidubukileyo kanye lokuthwala abagulayo. Embikweni wethu lenamuhla, ikhansili le ithe izaphathisa kunhlelo ezimbalwa kuphela ezivalisa ezengozi zomgwaqo abesifazana abazithweleyo abamele baye ezibhedlela ngemva kokuhlolwa emakliniki ekhansili la kwezinye inhlelo. Ngalokho ikhansili ithi abahlali bedolobho bengathembi yona kodwa bazidingele okunye okokusebenzisa, yona isazama ukuthola amafutha epetulo ledizili. Unkosikazi Patricia Chabalala ongumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association utshele osithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi lokhu kuyadanisa ngoba ikhansili isanda kuphula imithelo kuleli dolobho.
Ukukhwelethwa kwezibi kungumlando omkhulu, ama-ambulance kungumlando omkhulu, yonke lama-repairs nje konke kungumlando omkhulu ngoba kuvika le mkhuhlane labekhulu. So kungumlando omkhulu ozahlukuluza ama-residents. Njalo angikwazi ukuthi siza kwenzani, kodwa njengoba sokusiqondile uthuthi kuzamele sibambe kakhulu, sinazelele, sigcinane, kube lalokhani okuthiwa yibuntu ukuthi siyabe sincedisana njengama-residence.
Ukuthi ukuthi umuntu uyabe uyacela kumakhelwane ukuthi amthwalele omunye wakhe esibhedlela,
kati nake hlukeni ukhansile futhi ukhansile ukhozile phela ama-rate akhe wonke angitho abantu bazaqalisa ukubhadala khathesi imali ezinkulu njengathi ngapho mpepho masabe sibhadala ama-239 e-service delivery. Kati izabe siye ngaphi yona le 239 ukuthi ichazwe khonapha asesithi thina sizibonele khona? Yikho kuzaba nzima kakhulu ngoba kakhathesi kunzima, iyaphuza i-ambulance bese kathi ucine ucele umakhelwane ukuthi akuncedise. Beza bazayithatha ngaphi nje lisiyele umakhelwane labomakhelwane?
Lanxa kunjalo ikhansili ithi sadinga amafutha la okuhambisa, mhlawumbe iwathole kube ngcono.
Nxa izawathola ayindikumele ibone ukuthi iyawathola ngoba kusho ukuthi kuzaba nzima kakhulu njengoba ubona amapampazi esephenduka yonke indawo. Amapampazi yinto eyabibe engcekeza yona le ukuthi omunye nxa ezeke egula idaria la uyayithatha nxa usuhambelele upampa kumbe ugcisa ungahlala basikwale wathi ubamba unganazeleli kutho ukuthi ikhansili kumele idinga. Kodwa phela ikhansili mntanami ikhwezi yama-rekhadi kutho ukuthi yena linyanga nje sifakwe 239 bamba ngeke ncedise yini ukuthi singandleli kuleyingxaki? Malutshwana yini kuyikhansile njengoba sebevunyele ukuthi bakhweze? Ngoba vele bengakhweza sizazama ngakho konke ukuthi sibhadale, nabantu bazazama ukubhadala. Kutho bona bayathina lamanye amazwe njenge-South Africa bayathina le-South Africa bayathina labo abhadini labo bani bani. Kathi ngeke bekhulumisane labo njengoba sebengabafoyo wabo lalaba abantu ukuthi abike besincedise yini ukuthi singathola ifiyeke engangena kobulawayo, senze ama-service delivery ethu abe lula ngoba vele ngiyakwazi ukuthi yonke i-service delivery ile mota ifuna imota phakathi wayibize lisebenzeke lula kuhambe.
Unkosikazi Patricia Chabalala ngumsekeli kamgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa lo sithandekile Mhlanga weStudio 7. Kul live talk lamhlanje sixoxa ngamavinkili okuthengisela abezomvikela impahla ngentengo ephansi lobunzima obubhekane lozulu. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Amankampani amakhulu alamabhizimusi kwele China athi akhangelele ukuthi lonyaka azalahlekelwa imali enengi ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus COVID-19 kwele China. Kulabantu kwele South kwele Sudan asebe esabelweni se-Darfur abathakazelela ukuthi owayengumongameli womnumzana Omar al-Bashir uzamiswa emthethwandaba we-International Criminal Court esetheswa amacala okuthi uhulumende wakhe wabulala abantu abaningi kuleyo ndawo. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa namuhla wethule ugwalo olulezinto ezingamachumi amabili ibandla leli elithe kumele zilungisiswe ukuze ukhetho luka-2023 luqhutshwe ngendlela esuthisayo kungela kuqilibezela. Izinto lezi zigoqela ukuthi iCommission yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission kumele idilizwe kubunjwe entsha ezasebenza izimele kungela kungenela kukahulumende. IMDC ithi njalo imithetho yonke kumele ihlelwe ngendlela ehambelana lesisekelo sombuso welizwe njalo kuqedwe udaba lokuthenga amavoti ngokudla ethi kwenziwa iZANU PF. Ithi njalo izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe kumele zivunyelwe ukuvota njalo impumela yokhetho yethulwe phakathi kwesikhathi esifitshane ngemva kokhetho. UChamisa uthi ukungena kukhetho izinto lezi zingalungisiswanga kuyabe kuyikudlala ngesikhathi ngoba kusobala ukuthi bandla leZANU PF lizaqilibezela. Kodwa abezanu PF bathu Chamisa lebandla lakhe nxa befuna izikhalazo zabo zilungisiswe kumele bangene kunkulumo zikamongameli Emmerson Mnangagwa lenkokheli yamabandla amancane eze Pollard. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga lezanu PF umnumzana Malaki Nkomo lelunga leMDC umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Uhlupho lwaseZimbabwe ngolwe-illegitimacy. Lama ubandla wonke akuPollard avuma wona ukuthi athi uMnangagwa wanqoba obusemthethweni. Kabala dispute loMnangagwa leZANU PF. Yikho balaphana kumncedisa ukuthi babuze. Kumncedisa benjalo sibona kungaphumi lutho ngoba bonke loMnangagwa wabo ba-illegitimate. Akumelanga ukuthi nga uMnangagwa ukhona phansi. So ngenxa benjalo thina singena ngaphi ke kuleyo ndaba yePollard. Thina sifuna ukuthi siqale kukhuluma loMnangagwa silungise ukuthi ndoda amavoti ethu lana amanipulethwa wakunika amavoti wawungelawo wawina uthini ngakho senzani sisiyaphambili. So sehlukana khonapho ngokuthi khona laba bantu bathi bona uMnangagwa wanqoba thina sithi hayi uMnangagwa azangeke anqobe waluza bathe-rik. So ke asisoze sihlangane sindawonye labantu abathi bona uMnangagwa wanqoba.
Uyawuza umqondo wakhe Nkomo.
Into engifuna ngisho kuba kuNdlovu ukuthi khona kule lokho bekhuluma indaba ye-illegitimacy
PF ukuthi ibona bayithatha ivevelela kulophu hlangothi angithi lapha izinto indaba zonke lezi bazikhuluma zazangena kuma court zihamba kuso Supreme Court angibona so ukuthi kanti nxa indaba yavela kuma court kathi osokuhlupha sokuyini uma i-court yona yafaka ukuthi lokhu kuhambe kwathi yafaka yona isinqumo sokuthi akuhambi kwani bekhangela yena sabona thina ama-lawyers ayi-MDC beletha izindaba kanti litho ukuthi thina njengabantu bezimbabwe kumbe ngithi yona i-MDC la ama-court akhona abakholwa kuwona pho uma bengasakholwa kuwo osokuyikho yiku ngabakholwa kuhulumende ngabakholwa emakhosi ethu sokusele phela iparliament bayakholwa indawo kuparliament ngoba sesikhena the three arms of government angisho ukuthi ibona abayikho abakholwa kukho yikuphi ukuthi amakhosi sethile ukuthi lo ubaba idingi nangagwa ngupresident sefungile ukuthi sethethe isikhulu kuze kube lanamhlanje lokho besala pho bafuna ukuthi uvele bani nxa sesingasalaleli amakhosi ethu le ndawo ayiqeda asakhulumi nangayithi nakuzamtiye vele asikhulumi nendaba eseyavela la u-constitutional court ukuthi sesingahlala phansi sikhulume ngayo ukuthi ungupresident ubani thina esikwazi ukuthi upresident ngubaba idimi nangagwa ebesikumelele ukuthi MDC yona nxa ifuna ukubuza ayiqalisa ukukhampena ngibone ngani lapha babandlovu uphumelane egcekeni ukuthi navele konke lokhu udonse likwenzayo konke lokhu selizama nje ukuthi lihlale lani libonakala vele lilungisele u-2023
yebo kunjalo yini ndlovu ikulungiselela ukhetho elikwenzayo lokho
lokho sifenzayo sikho kulungiselela ukhetho sikhuluma ngokhetho oludlulile luka-2018 ubaba uMalaki Nkomo ngiyakwazi ukuthi umuntu ozwisisayo izinto zomthetho lezo i-court i-supreme court kayizange ithi Mnangagwa wawina kayizange itsho njalo i-supreme court yathi MDC ngathi sithi liqibelelezelwe lisanini ubufakazi ubufakazi lobu sibufuna ngendlela yama-V11 ayiwo kwakubhalwa khona ukuthi lowuthole amavoti angaka lingalethi ubufakazi bona oba ama-V11 yikho esesizacubungula khona udaba ezongu lingalulethanga-ke lingalethanga ama-V11 ke kunzima ukuthi sithi larotha kodwa ngokutho njalo abakhi ukuthi izanu-ke yawina Mnangagwa wawina thina sase sikwazi ukuthi singasakuyevula ama-V11 basebegijimile ba-interfiya lawo ayesele poison ama-V11 lawo ayevalelwe yikho sayala thina ukuthi avulwe sase siletha kama-issues ayesegcekeni ukuthathi zekhi li-announce ama-results azaba ma-tatethi yena on its own fundamentally kuyatshengisela ukuthi hatshi kukhona obungahambi kuhle xa sikhangelisa unqumo esiphume emalawe odade batshile ukuthi yebo kambe asingeke sithi kube lokurodwa kuthile kumbe kuloo ndlela ikhetho ongahanjiswanga ngayo kodwa-ke ngendlela esibona lokuradwa ngayo amafrigazi lapha emafomini kuyatshengisela ukuthi ukhetho azange impumela yangikhona ikhithwe kuhle ngabe kwavotwa kuhle ngabe kwahamba njani kuhle kodwa impumela amanumba akhanye ngani aphela yikho-ke umalaba wathi yena siletha ama-V11 ukuze alalele udaba lwethu asinike isinqumo esesifunayo kodwa sathi thina ama-V11 lawa singeke sithi alethwe njengobufakazi ngoba agcinwe yi-system yezanu-PF yikho esakwalayo
sigqiba Nkomo khonapho nxa ipholadi isebenza mpela iphumelela kuyini eselikwenzile kuyini esikwenzile
ngibona ingani inkulumo ziyaqhubeka ziyaphambili kule nhlelo eziningi ezikhangelele ukuthi bahlanganisa osomabhizinisi bakhangele wonke umuntu wezimbabwe ongabe la elakho afuna ukuthi akufake laphana kube ngumbono wokuthi singathuthuka kanjani ngibona ungani ibandla le-ZANU-PF kanye ndawonye lepholadi laphana esobe kudingeka ukuthi wonke umuntu obona ukuhlupheka kwabantu ekwazi ukuthi lo mbono ulesifanela sokuthi laphana singabopha kanje laphana sikhulule kanje ukwenzela ukuthi i-ekhonomi yethu iphakame iye phezulu asihlanganeni sindawonye ungananzelela esikudingayo thina njengebandla le-ZANU-PF ikhonokho ukuthi khona abantu bezimbabwe ababuye sikhulumisane sonkeni singakhethani ngemhlobo kumbe ngombala
umnumzana Malaki Nkomo wake waba ngumeli we-Insiza South edale lephalamende njalo ngowebandla le-ZANU-PF ubexoxa endawonye lelunga le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu ukuziphetha ezo suku sikhangele ebezihamba phambili iningi lithi uhulumende kumele alungise umnotho hatshi ukuvula amavinkili okuthengisela abezomvikela ngemali ephansi kwanele olivalelisayo nguntungamili Nkomo
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.